odinga ukukhuluma ngalesi sikhathi ngumnumzana uMnangagwa ngoba niyo wehluleka ukulungisa indaba zomkhonomi lo lungisa indaba zokuhlalisana kuhle kwabantu beZimbabwe. UPresident Chamisa uthi yena hayi nxa kungadinga ukuthi kukhulunyiswane kubizwa abantu abathembakalayo abanjabo abangabopresident kwamanye amazwe e-Afrika. Ukwenzela ukuthi sibone ukuthi uMr Mnangagwa akho ekudlaleni banengaba ezinkondlo abelokhu bephumela egcekeni besithi hayi ilizwe ukuthi lihambele phambili kufanele ukukhulumisana lokhu okubizwa ngupresident Chamisa okwenzakale ngokushesha. UPresident Chamisa uku wakhulumisana labo sokukwana isikhathi esingaba ngumnyaka ogcweleyo besithi kabazame ukuya yazisa uMnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe lifuna ukuthi kube nokuthula njalo ukuthi kulungiswe indaba zokhetho ezingaqondiswanga kuhle kumpumela yokhetho kwenzela ukuthi umkhonomi uqalise ukusebenza kahle.
Abanye bazibuza ukuthi kungani uMnumzana Chamisa ebengekho emhlanganweni lentathelo izindaba izolo, kungabe konke kuhamba kuhle yini?
Iye kuhamba kuhle, angazi ukuthi abantu baya bedinga uPresident Chamisa ukuthi abe ku-press conference eyebandla ngaliphi, kodwa ngithi bekukhona isikhulumeli sebandla, ibi-press conference ye-MDC, ibingathiyo press conference ka-President Nelson Chamisa. Ngalolu hlobo angiboni ukuthi kungaba kukhona okumangalisayo. Lukho ludubo olutholakalayo kakhulu kuntatheli izindaba nakuZimbabwe wonke jikelele ukuthi badinga ukuthi uPresident Chamisa abe khona kuyo yonke indawo. Ulo msebenzi omkhulu kakhulu kulizwe leZimbabwe owokuthi ngeke aziqhamule phakathi ukuthi abe lapha nalapha nalaphana. Abantu bamfuna yonke indawo, siyazi ukuthi abantu bayamthanda, kodwa ngumuntu phela ngeke abe endaweni ezidlula enye ngesikhathi esifanayo.
Engabe khangela ukuthi ukutshengisela lokhu kuzafeza injongo yakho yini?
KuMnumzana Mnangagwa lokhu leZANU-PF labe kuthi ukuthi bakhanye ukuthi bazimisele yini ukuthi balungise indubo eziselizweni leZimbabwe, njalo bayakhuthazeka na ukuthi bakhangele umkhonomi weZimbabwe. Ngiyazi ukuthi kungansuka ezingangaki kuzabe amagesi azaqala ukuhlupha ngendlela emqoka kakhulu, ngoba ngizwa bethi kulamahungahunga ukuthi bazacitsha iCaribe Power Station. Ukuthi kukhulunyiswane kulungisa indaba zomkhonomi ngokushesha kungaba kuyinto eqakatheke kakhulu kumuntu ozithi kumkhokheli welizwe. Kufanele ikusasa libe ngelimvulamehlo abone kahle athi luvivi.